ungathi zezempilakahle zithi umkhuhlane wokutshaya istroke ubangelwa yikuvaleka kwemithambo ehambisa igazi ebuqopheni bomuntu, kube sokusilela umoya we-oxygen ekhanda okuyinto ebulala ama-cells. Udokotela Nomini Matara uthi kuqakathekile ukuba abantu balondoloze impilakahle yabo ukuze bengagcini behlaselwa isifo se-stroke.
Okwakuqala, abantu kabahlolwe i-blood pressure yabo zikhathi zonke, behlolwa njalo i-diabetes nxa belayo, bahle belandele ukusebenzisa imithi yakhona.
Uphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU luveza sobala ukuba izisebenzi eziningi elizweni zithwele nzima ekunakekeleni imuli zabo phakathi kwesimo somnotho oselizweni ongamanga kuhle, ngokutsho kukamabhalane jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Silabantu abaningi abahambayo nje bezincedisa bezisebenza bona beyizigulane. Indaba ngesilungu abayibiza bethi indaba ye-stress, ngokuthi umuntu ule stress sokuthi intambama izabalani ekuseni, izabalani ngizatshona ngindlene, abantu abami ngizabanikani, abantu abami ngizababhadalela njani esikolo.
UMatara uthi njengabezempilakahle bayakubona yebo ubunzima bempilo labo bungabangela istroke, kodwa kuqakathekile ukuthi phakathi kwalobo bunzima abantu benakekele imizimba yabo.
Noma i-stress ilakho ukwenza ukuba i-blood pressure iqonge umuntu athole i-stroke, lokhu kungaphansi kakhulu, ayisiyo imbangela enkulu ye-stroke.
Odokotela bayavumelana ukuba ukuvikela yiyo into eqakathekileyo okwamagama ukwedlula ukwelatshwa kubhekane lomkhuhlane we-stroke. Njalo umuntu ongazithola ehlukumezekile kumele ehlolwe i-high blood pressure yakhe enganeleli ukuze ayedinga usizo lokwelatshwa esetshaye yiyo i-stroke, ngoba kuwumkhuhlane onendleko enkulu okwesabekayo elizweni elilomumo wezempilakahle ongamuhle okwamanje. Unkosikazi Shelter Mudzinganyama wenhlanganiso ephathisa kulabo abagula izifo ezijeneyo ezifana le-stroke e-Nedbank uthi ngaphandle kwezibhedlela bona babona kuqakathekile indlela njalo yokunakekela abagulayo besezindlini zabo okuthiwa yi-home-based care.
Kulesi sikhathi lapho abantu bebakhona abagulayo okungenzi ukuba izihlobo zabo zibanakekele besezindlini, ikakhulu abantu abale-stroke, ngoba bedinga ukunakekelwa ngabantu abafundela lomsebenzi.
Abenhlanganiso ye-Stroke Organization Zimbabwe bathi umuntu oyedwa kwaba yisithupha ohlaselwa yisifo se-stroke empilweni yakhe. Bathi njalo lesi ngesinye sezifo esigokhelayo emhlabeni jikelele ekubangeleni ubugoga emhlabeni, njalo singesesibili ekubangeleni ukulahlekelwa ngumphefumulo, khona siyisifo esilakho ukuvikeleka. Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele, World Health Organization, bathi isilinganiso sengozi yokuhlaselwa yi-stroke singehliswa kakhulu nxa abantu bengalondoloza impilakahle yabo ngokulandela iziqondiso ezithile ezinjengokutshiyana lomkhuba wokubhema igwayi, ukwehlisa isilinganiso setshwayi ekudleni, ukwengezelela-ke izithelo lembhida ekudleni, lokuphatheka kumisebenzi yokuqinisa umzimba ama-exercises. Umsekeli kamongameli ongenjalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga utshele intatheli zindaba emkhosini wokwamukela izimota zabagulayo ama-ambulances ngeviki edlulileyo ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kohlelo lokulungisisa ezempilakahle elizweni oluzakwenza ukuba kube lula ukuthi umuntu wonke afinyelele elizweni ezempilakahle kalula, olulesihloko esithi accessibility and affordability of health to all. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Mthande.